izizwe zomnotho lezi angikwazi ukuthi sihabayizane bafuna ngikhulume nolimi bani ukuthi azikulani labantwana basezimbabwe zingakho labo amasela lawo ezandu antshontshayo kabanelisa ukuthi bathathe indizamtshina bahambe englandi baye kudla imali abasintshontshela yona njalo izijezo lezo ziyaphuma njani kibs khathesi likhuluma kunjenje amavenda abayibo okule msebenzi khona kuleli lizwe bathaywa ngamapholisa ekuseni emini lantambama asilopholisa emgwaqweni sayishiyothiyetazilezi emgwaqweni khathi manje ilinabantu so izijezo zikhithe njani uzulu edubeka kangaka.
Siyabona njalo-ke ukhulume ukuthi ukhetho soludlulile abantu ababambisane wenzeti ukuthuthukisa ilizwe lezimbabwe ungathi ngakhona
kukhetho irwedlule sibili kodwa luntshontshile so thina njengebandla lesirikhokhela ngobaba-advocatenesidamisa sithi khona ukhetho waluntshontsha njengoba waluntshontsha so ilizwe selikhombisile laya selivuma ukuthi waluntshontsha ukhetho kuthe ngena leyo kuthiwa yi-stokesking yawa yathi pfu kuthi khonapho sesithi usenqobile iyintengo zempahla esizithengayo nokudla waqansa uthi sesithi usenqobile idola lebhondi kwaba inxubeni esithupha kwaba nguhlanga kwaba ingxabangxoza kanti manje ubusani wanqobani so thina njengentanda sithi khona akanqobanga wantshontsha ukhetho
ye uthi njalo lo kulwa lokhuyana kwaba khona ukudutshulwa kwabantu eHarare uthi hayi kwaba into iphutha inkalakatha ngakho-ke ikomishini le khona izaphuma lezinqumo ezithize abazazithatha kubona pho-ke khonapho-ke ungathini
kanti bona isikhathi sonke sonke nxa bebulala uZulu ongelala lanarithi ukuthi akuhlabe kuhlala kuthiwa liphutha babulawa ngegugura hundi kwafa abantwana basezimbabwe ayinkulungwana lezinkulungwana bathiwa liphutha namhlanje unqobile yena njengoba esithi unqobile kanti isizathu sokuthi akhiphe impopu agijimisa uZulu uZulu kade efuna ukutshengisela engabi usungowani wena ungowonqobileyo ikomishini le ayenzileyo ikomishini yani khona kulobufakazi obutshengisa umadubula abantu ukuthi wabadubula njani usudinga ikomishini yokuthi udinga wuphi umthakathi wona umthakathi ekhona kwenzakala phambi kwamehla kwazulu lamavudeva la akhona bakubona umhlaba wonke jikelela wakubona kanti udlalisa imali kahulumende antu edubeka kangaka sibulawa yikholera namhlanje ikomishini yokwenzani khona kulobufakazi bombulali wakhona
ye siyabona-ke okunye okuqakathekile kakhulume ngakho ukuthi ilizwe lezimbabwe selimelela abantu abangafaka imali emnothweni walo abavela emazweni njalo lokuthi yena sefuna ukuthi edlelane okumangalisayo la mazwe entshonalanga kambe kuthiwani ngakhonokho makumala
kanti lona ilizwe liwayesithi selivulwe ukuthi abantu babuye bazofaka izimali zabo ukuthi sithuthuke selivuliwe ilizwe kanti lalivele livalwe mbani livaleleni ilizwe bani elivalwayo so lokhu akuthembisayo akwenzayo yini khona ngapho ngoba lina kalikho kithi lasekhaya esidla khona imvuya ngolunye uzama ukuligcoka ngamafutha emlomini emloyeni yena abesesithi hhayi ngenzela ukuthi umlomo wakhe iyahlehlebuka unguye okulela inkomo amapholisa akhe ebuya bafike kuye bafucina ukunuka inkomo athi ngumuntu wethu inkomo wabulala ulikela amanga khona ngapho abuye azolungisa into zakhe lapha namntu azibulawa isihudo ngesuku zanamhlanje emhlabeni wonalo esithi ngwe-i c t into isihudo siyazila sesibulawa isihudo ngokuthi siphiwe amanzi angcolileyo ahlangana le doda esiyikhipha imasi yangaphandle